Yeye kwa kusana kutu kwenza kale kutwa nesi mwesi kuso katesi ya kaya Zimbabwe anipono kuti kulo mtu ya ngakamba yeo zbeki mali yake kulisho elinge na le Zimbabwe especially maa sibe kanela maa elections ganje so ya kasinga wazo ki umu muzo wa unjani so venga haba kona haba funu kuyo investa ya Zimbabwe kutwa kwa katesi anipono kuti bazo khamba anytime soon
kuyino kungako bangele ubana abantu bengahambi ukuthi basungule amabhizimusi
inkinga yokuthi abantu abalathemba mase sifika kusikhathi sama-elections ngoba i-government ilakho ukuthi ithathe imali zabantu njengoba yilo msindo omkhulu owokuthi bafunde ama-elections njalo bayebezame ukuthi babonise ama-voters ukuthi i-electorate ukuthi bayakwanisa izinto so bayagcina sebethathe imali ezingaso zabo bazisebenzise kuyona leyo msebenzi so umuntu wonke uyawazi ukuthi ngalesi sikhathi laso sikhathi sokuthi uyo-investa eZimbabwe so khathesi abantu angeke bahambe sinjalo indaba yama-bond notes leyi yethusela ama-investors akula muntu ongahambayo e-investa kulizwe leli le mali eyokuthi ungathengisa izinto zakho awukwanisi ukuzuza imali yangaphandle kwelizwe uyabo uthengisa lokhu ukuthengisayo ngemali eyisebenzayo eZimbabwe kuphela so into ehluphayo ukuthi ama-investors ayekhaya ayobeka imali zabo ekhaya ngoba babengasozukuba kwanise ukuthi babisele imali zabo back kuma-currency anjenge-rand ama-US dollar.